siba lembiko ke ethi abamabhizimisi bayala ukunika abantu ichange eneleyo njengoba abaningi besazi nje ukuthi silama coins nxa uthenga ke ngemali yemelika kufunakala ke i 50 cents ichinji awinikwa leyo 50 cents ubanjwa ngamandla ukuthi unganikwa kumbe ngamabondi nxa usiwanika lowo mabondi i-exchange esetshenziswayo kayisiyo ke esemthethweni sithola njalo imbiko echoye ethi abamabhizimisi ke kabasatsheniseli ke ukuthi basebenzisa exchange bani kuntengo okuyikho kusemthethweni nxa usuzitshayela wedwa wakhe inombolo uthola ukuthi i-exchange rate kayisiyo leyo eku-auction eyazakalayo abanenxa kuyikuthi ufuna ukubhadala nge-RTGS i-exchange rate ebakhona ifika kuma-120 kuma-130 yona isazakala ukuthi i-exchange rate ikuma-81 sibe njalo lembiko yalaba ke abayala ke ukubhala ama-receipt kuyatshengisela ke kithi loku ukuthi hayi bayatshontshela ke abantu ngokokuqala okwesibili bangabe betshontshela yena uhulumende kundaba zomthelo
Iwapi pho amanyathelo elifuna athathwe nguhulumende?
Sifuna ke uhulumende ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali kwehlulani ke ukuthi abamabhizinisi bechazeke ukuthi isevisi ke kumbe iproduct ke imali engaka ngemali yangaphandle njalo imali engaka le mali ephakathi kwelizwe ukuze sibone phela ukuthi khona indleko zabo zimi njani nxa kulama cost abo ke abawafakayo kungaba yetransport lani kuyachasiseka okwenza besihle ukuthi bafuna ukutshontshela abantu so sifuna uhulumende ananzelele ukuthi abantu ke bafuna ukuncedwa singathi ke i-protection